So we zika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Lamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 29 kuZibandlela 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
esikubonayo yikuthi uhulumende uyavimbela abantu kuphela nge-lockdown athi akungayiwa ndawo hlalani ezindlini athi yikho kuzasusa igciwane. Lokho ngeke kulivimbe igciwane, kudingeka ukuthi nxa kule-lockdown kube lokunye uhulumende akwenzayo okuza kwenza ukuthi igciwane lingabhebhetheki ligcwale ilizwe lonke.
Uhulumende namhla uqhelise ngamaviki amabili isikhathi sokuvalwa kwelizwe emizameni yokwenqabela ukumemetheka we-COVID-19.
Isimo ekusileni kulomsebenzi, isibhedlela lesana sikhulu njalo sakhwa ukuthi sikhangele abantu abalemkhuhlane engasiyo COVID-19. Ngakho ke kumele kube lemiduli eyakhwayo edilizwayo ukuthi abantu bayenelise ukuthi bakhangele omongi i-COVID-19. Yumsebenzi owenzakalayo ekusileni okwakathesi.
Abenhlanganiso ezizimeleyo ezincedisana lohulumende ukumelana le-COVID-19 elizweni bathi sebefike esibangeni esiphezulu samalungiselelo okwamukelwa kwezigulane ze-COVID-19 esibhedlela se-Ekusileni koBulawayo. Kuhlelo Woza Friday kuliviki sinomculi wengoma zokholo uVusa Mangena odume ngokuthi nguV Music ecula ekoBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhulumende namhla uqhelise ngamaviki amabili isikhathi sokuvalwa kwelizwe emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Umphathintambo wezempilakahle uMnumzana Constantino Chiwenga wazise ukuthi uhulumende ubone kufanele ukuthi ilizwe liqhubeke livaliwe kuze kuyefika mhla ka-15 ngenyanga ezayo ngoba umkhuhlane le ulokhu umemetheka. Lanxa bebaningi abantu abatholakala bele coronavirus lababulawa i-COVID-19 kulezi nsuku, uMnumzana Chiwenga uthe ukuvalwa kwelizwe okuqala emhla ka-5 kulinyanga sokwenze umomo waba nganeno. Wengeze wathi kule ngozi yokuthi kungabe sokulomkhakha we-COVID-19 omutsha elizweni. Ngokunjalo uthe ingcwethi zikahulumende ziphakathi kokuphenya lolu daba. Inani lasebebulawe ngumkhuhlane lo kuleli lona likhwelelaya kunkulungwane elikhulu lamachumi ayisithupha 1160 izolo ngemva kokubhubha kwabantu abangamachumi phose amane i-38. Abatholakale belomkhuhlane lo izolo njalo bangamakhulu amathathu alamachumi amane lambili i-342. Lokhu kukhuphule inani lasebefunyenwe bele coronavirus kuleli laya kunkulungwane ezedlula amachumi amathathu 32,646. Untungamile Inkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor uMnumzana Efidlela Ncube waqala ngokumbuza ukuthi uthini ngokuqheliswa kwesikhathi sokuvalwa kwelizwe.
Yona i-lockdown vele bekukhangelela ukuthi izaqhubeka isiya phambili, kodwa esikutshoyo yikuthi kayingabile evimbela abantu ukuthi babe lempilo, kayivumele ukuthi imisebenzi enye ethile yenziwe, amankampani amanye amancane akwazi ukuya asebenze, abantu bakwazi ukondla abantwana. Ingabi i-lockdown yamapholisi emgwaqweni lamasotsha etshaya abantu lama-roadblock kuvinjelwa abantu, kodwa ibe yile yokuthi ekhokhelelwa ngabezempilo, ekhokhelelwa yisayensi, ekwazi ukusebenzisa ithuba le-lockdown ukulwisa igciwane. Kodwa esikubonayo yikuthi uhulumende uyavimbela abantu kuphela nge-lockdown athi akungayiwa ndawo hlalani ezindlini athi yikho kuzasusa igciwane. Lokho ngeke kulivimbe igciwane, kudingeka ukuthi nxa kule-lockdown kube lokunye uhulumende akwenzayo okuza kwenza ukuthi igciwane lingabhebhetheki ligcwale ilizwe lonke. Lokhu akwenzayo akungeke kusebenze.
Uchiwenga uthi uhulumende uphakathi kokudingisisa ukuthi kungaba sokuleminye imikhakha ye-coronavirus eZimbabwe na ngoba sibone kwele South Africa kusiba lomkhakha omutsha. Sibone kwele Ngilandi lakho kusiba lomkhakha omutsha. Ngokubona kwakho ingaba isikhona yini eminye imikhakha yalomkhuhlane eZimbabwe?
Yebo, umkhakha lo ikakhulu ovela kwelase South Africa usukhona. Akula angiboni ukuthi singabe sicabangela ukuthi ungaba khona yini ngoba nanku usufikile emazweni aphetsheya khonale. Kanti ke thina le South Africa ubudlelwane bethu njengomakhelwane kutsho ukuthi abantu bayangena labagulayo bagcwale indawo yonke baye emadolobheni lasemakhaya. Kutsho khona ukuthi likhona leli gciwane kodwa ke i-government yeZimbabwe kayila capacity kayila ndlela zokuthi ilibone leli gciwane. Kudinga ukuthi kuze kwenziwe ngabanye. Lanxa kade belayo leyo capacity kabazihluphi ngakho, babonakala kabala ntshukuntshu kabala kukhuthala kokwenza umsebenzi wokuvikela abantu. Ngabantu abadiniweyo nje abasebethemba ukuthi amasotha lamapholisa iyo azavimba igciwane kanti kudingeka isayensi lolwazi olukhulu ukuthi livimbeleke leli gciwane lingagcwali indawo yonke.
Lowo ngumnumzana efihlela Ncube wesihlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor. Abenhlanganiso ezizimeleyo zeMandebeleni ezincedisana lohulumende lekhansili yakoBulawayo ukumelana lokumemetheka kweCOVID-19 eZimbabwe bathi sebefike esibangeni esiphezulu samalungiselelo okuthathwa kwezigulane zeCOVID-19 esibhedlela se-Ebusileni koBulawayo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Isibhedlela se-Ebusileni sasivele singalungiselwanga ukwamukela izigulane ze-COVID-19, ngakho-ke lezi nhlanganiso zakubona kufanele ukuthi ziphathise ngokulungisiswa kwaso ukuze sisebenze ngalesi sikhathi ilizwe lilwisana legciwane leli. Umgcini sihlalo we-IM4Bulawayo Fighting COVID-19, umnumzana Busisa Moyo, uchasisa ngohlelo lwabo lwe-Ebusileni Hospital.
Kubeka phambili kodwa asikafiki lapho esifisa ukufika khona ngenxa yokuthi uIM4Bulawayo ukhangele ukusekela izibhedlela mayelana ne-COVID-19. Besisekela njalo i-National Testing Lab esempilo. Isimo se-Ebusileni kulomsebenzi isibhedlela lesana sikhulu njalo sakhwa ukuthi sikhangele abantu abalemkhuhlane engasiyo COVID-19. Ngakho-ke kumele kube le miduli eyakhwayo edilizwayo ukuthi abantu bayenelise ukuthi bakhangele omongi i-COVID-19. Umsebenzi owenzakalayo ebusileni okwakathesi sikhangele ukuthi ngamaviki alandelayo sizabayenelisa sabancedisa ukuthi bathathe ama-patients awe-COVID-19.
Umqondiso wezempilakahle kukhansili yakoBulawayo udokotela Edwin Sibanda uthi uhlangothi olwesibhedlela se-Thorngrove olwe isolation ward soluqalile lalo ukusebenza.
Isibhedlela se-Thorngrove sile ward kumbe esikade sibizwa ngokuthi isolation ward ekhatshwane kwamanye ama-ward lapho sigcina khona abantu abale mkhuhlane esikwazi ukuthi i-cheshwa imemetheke or very infectious conditions. Lanxa nje isibhedlela sonke sizaziwa njengokuthi infectious or isolation hospital. Leyi ward kusukela ngomnyaka odlileyo ibi sakhiwa kakutsha kumbe ngithi bivuselelwa ngesilungu okuthiwa i-renovation ilungiselela ke ukwelapha lokugcina laba bantu abalomkhuhlane we-COVID-19 ngoba sisazi ukuthi laba bantu indlela abagcinwa ngayo kayifanani leminye imikhuhlane njengabo-TB labo-measles indingindi kumbe imikhuhlane yezihudo. Laba bantu nxa besesibhedlela into eqakatheke kakhulu kubo yilo umoya ohlobo lwe-oxygen. Bekufakwa leyo oxygen, piped oxygen ngolwesihlanu olwedlileyo mhla ka-22 leyo piped oxygen yaphela. Ngathi ukufakwa kwayo kwaphela kwasokusenza ukuthi mhla ka-23 ngomgqibelo sisuse ama-patients kuleyi wodi kabesivele sokagcinela khona amabili ayesesele esibhedlela siwahangenise umbe ngithi siwafake kuleyo ward sisebenza leyo isolation ward yebo ayikaphelisisi
okwamanje inhlanganiso eziningi ziphakathi kokuncedisana lohulumende ekumelaneni lokumemetheka kwe-COVID-19 ezibhedlela zonke zelizwe njalo kobulawayo iThornbury Hospital lokhe kwaqala ubhubhano lwe-COVID-19 ibisamukela izigulane izigcina kwamanye amawadi emizameni wenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Elebusana lithi lizaboleka imali kubhanga le World Bank ukuze lenelise ukuthenga amajekiseni wokuhlaba usapho lonke kwelebutswana. Kodwa kukacace ukuthi yabo kuza abagoqela inkulungwane zabeZimbabwe bazathola lolu sizo na. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHebron khona le kwelebutswana.
Umongameli Mkhwetsi Masisi wakwele Botswana uthi lizwe lakhe alifuni ukuthenga amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-COVID-19 ngezigaba. Uthi bafuna ukuthi bahle bathenge amajekiseni ayenela usapho lonke lweBotswana.
We want to procure the most efficacious vaccine given our circumstances and the potential for success. And we will mobilize.
Sifuna ukuthenga umuthi wamajekiseni ozasisebenzela njalo ozaba lempumela. Silodumo kunhlelo zokuhlaba amajekiseni. Sifuna ukuhlaba wonke umuntu hathi abantu abalihlekana.
Does not hit a number needed to treat to provide protection.
Umbiko okhitshwe ngumongameli Masisi yena okade ehlanganele siphathamandla zebhanga le-World Bank e-ofisini yakhe kuyona livi uthi abeZimbabwe kweleBotswana bengelaqiniso ukuba bona bami ngaphi ngodaba lokuthola ijekiseni ye-COVID-19. Kule nkulungwane zabeZimbabwe abahlala abanye besebenza kweleBotswana kodwa abanye bengelancwadi ezibavumela ukuba selizweni leli. Umnumzana Mthabisi Ndlovu uthi uqakathekile ukuthi inhlelo zonke ziguqela ukuza ngoba bengatshiywa phandle akusoke kube lempumela enhle.
Ngibona ngani kuyabonga science sense ukuthi i-vaccination iphiwa abantu balapha thina singayiphiwa ngoba siphila lapho kusho ukuthi phela omunye uyagcina esethelela omunye. So kungaba kuhle ukuthi wonke umuntu athole ukuze wonke umuntu avikeleke.
Kula nhlanganiso emela amalungelo abeZimbabwe kweleBotswana kodwa komakhelwane umnumzana Nqabutho Mabena ongumgcinihlalo wabeZimbabwe kwele-South Africa uthi bona sebeqalisile ukukhulumisana lorhulumente kamongameli Cyril Ramaphosa ukuthi abokuza bathole amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-COVID-19.
Thina ngapha kwele-South Africa sikhulumisana lebandla elibusayo lalabo elisebenzisana labo esingathi ngolwasemzi ngama-alliance partners. Namhla sithole indaba ezokuthi u-director we-Department of Health uthe yena abantu abaphuma kwamanye amazwe kabasoze bancitshwe i-vaccine nxa sekuqalele ukuthi abantu baphiwe.
Uvalo lokulabo abaseBotswana ngekho emthethweni belakho kweqiwa luhlelo lokuhlatshwa ijekiseni. IBotswana ikhanyele ukusungula lolu hlelo ngombimbitho. Amazwe alemnotho ephumelele yafana leCanada kanye leMelika kanye lamanyane njonlanga angconywe yinhlanganiso yabokuza i-International Organization for Migrants ngokwelula isandla behlaba ngitsho labokuza amajekiseni. ELeBotswana laba ngamanye amazwe akuqala ukulobelana isivumelwano sohlelo lokuthola imithi olapha e-COVID-19 olo-COVAX ukuthi ithole amajekiseni azaphathisa abangamachumi amabili ekhulwini i-20%. Kodwa umongameli Masisi uthi kaboni le ndlela ingaphathisa masinya ongcono kuyukuboleka imali e-World Bank kuthengwe amajekiseni alingene uZulu wonke oweBotswana. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngeSaron kweleBotswana.
live talk namhlanje sikhangela ukuqheliswa kwesikhathi se-COVID-19 lockdown elizweni ngamanye amaviki amabili. Ezinye izakhamizi zebulilima ePlumtree zidinga uncedo ngemva kokudilikelwa izindlu lokulahlekelwa izifuyo kulandela ukuna kwezulu eliningi kumalanga ambalwa edluleyo. Lokhu kwenzakala kuWard 8 eWana, njalo kwake kwaba lesehlakalo esifanayo ngesikhathi lesi eminyakeni edluleyo endaweni ezibalisa iNdolwane, Mbimba, Khame leMadlambozi. Eminye njalo imizi eduzane lemfula umanzi amnyama Thekwane leMayithengwe yadilika ngomnyaka odluleyo ngesizathu esifanayo. Uhulumende ubikwa isithi abantu bayinqaba ukuthutha besiwe endaweni ezikhuphukileyo. Kodwa umnumzana Trimo Mpofu, isakhamuzi sePlumtree njalo eyisiphathamandla sebandla leMDC Alliance, uthi akucaci ukuthi abantu bengasiwa ngaphi.
Okwenzakala yikuthi abantu babevele beyakile before belemizi yabangithi. Izulu lonyaka linene kakhulu, imizi eminingi ngani kuthiwa ifuna ukutuda and company ezinye ziyadilika lapha lapha la. Okwenzakala izindlu zidilika yikuthi abantu abantu ema-areas la they are underdeveloped ngesilokuthi ngesikhiwa masikhuluma abaningi bangikhona abanandlela zokuthi babengayakha izindlu ezingaqina kakhulu ukuthi azinike zimelane lezulu eliningi njengaleli linalo nyaka. Abantu bengela mandla afani lanalawo, izindlu ziwile. Izindlu ziwile kwenzakaleyo ukuthi akulanto esiyibonileyo senza i-government ukuthi bezame ukusiza labo bantu. Abantu bavele bazihluphekela ngoba le nto esikhuluma ngayo into esukela before khona ngale muva from 1980 sosiza namhlanje. Abantu bahlezi balokhu behlezi ezindlini ezikuthiwa ngesindebele ebezokuthiwa ngamadumba, uzokuthiwa amadumba bekuyinto eyirawundi nje ekunjengomdaka lona ogidwa phansi umncane yafulelwa ngotshani. So izindlu zonke zenezo ziyawa, yinto eyenzakalayo.
Kodwa siyenza ukuthi abanye bayala ukusuka nxa uhulumende sithi besiwe endaweni ezikhuphukileyo.
Hayi, abantu asikuthi ukuthi kume bayala. Abantu of course bazayala ngoba uhulumende lokhona isikhathi asithetheyo from 1980 uzuzofika kathesi. Kona ma uzuzotshela umuntu kathesi ukuthi right since 1980 wena suka la, then ungelani ndawo oyamnika yona kuthi ehlala kiwo uyabe uzabe ezamele yale ngoba ayekho kutshela ukuthi suka la, then lapha kumele yekhona kakwazi suka lapha uye nga, yikho kumele sikukhanyele. So into esizama ukuthi sikhulume ngayo la yikuthi uhulumende kazame ukuthi acacise into yakhe le yakhuluma ngayo, asho ukuthi umuntu usuka lapha esiya nga ngoba nxaso kulomumo onje omubi ngaleyindlela. Umuntu uyemele esuke lapho akhona emzini wakhe ngoba lona ngumuzi phela olo abantu abaningi ngumuzi.
Lowo umnumzana Trimo Mpofu ohlala ePlumtree njalo eyisiphathamandla sebandla leMDC Alliance sixoxelayo ekhona le ePlumtree.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakakasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Okwamanje ngesizwe abalaleli beStudio 7 ukuthi bathini embikweni abasithumezele yona ngenombolo ze WhatsApp ngomkhuhlane we-COVID-19.
phila igama uSmart Manyenyeza. Hayi akunzima madoda tina savalwa lockdown ekhaya. Ayi angazange ngubone njengalokho. Hayi kuyabheda straight. Abantu bavalelwa abala ngitshona into yokudla, abantu abalanto zokwenza. Hey, ekhaya kuphilwa nzima. Kodwa hayi siyazama siphila labaningi. Noma kunzima nje siyabe siphila labo balaba abajwayele. Anti vele abantu sebajwayele. Hey, la siyakopa khonapho. Fanele ukope nxa usekhaya, ufanele ukope okwenzakala ekhaya. Kodwa nje hey, kunzima ekhaya. Uyabona ukuthi hayi abantu isimo sibi. Ngeke ngathi ngiyadinga isitheko ukuthiwa kusecaravan lapha e-Country Park. Yo, ngathola abantu benini impukani phezu kwenyama ngahle ngakhalala ngaphenduka. Hayi kunzima Studio 7 madoda, hayi kunzima komgodoyi kunzima.
Uthakazi omuhle. Hayi ke, unjalo sikhuluma kakhulu sikhangele isimo esikhona kwamanje, umkhuhlane we-COVID-19 esibhekane nakho kakhulu bakithi. Akulanto ebambekayo. Idinga vakatshela nje nasezitolo, into zonke sezikhuphuka. Yesh, khonapho ke asazi ukuthi bakhuphulele obani thina esingasebenziyo. Thengi siyithatha ngapha imali. Kubuhlungu kusho ukuthi yona vele imbuzi yomnyanga ikhala ilandela ikhanka. Nkulunkulu uzangenina sibe komunye umnyaka. Siyabonga Moses Ngwenya edaluka.
Okhulumayo umgcini Dladla ngisinkwele kutshana. Eh, kodwa nzalo emzola 27. Kodwa sithi kuvalelwa kwabantu mina ngibona ku-right kakhulu ukuthi umkhuhlane lowo uyamemetheka uyaphambili njalo uyabulala. Ngabe abantu bayalalela imithetho abayiphiwa yi-government yeZimbabwe ngokuthi lo mkhuhlane hlobo zami uyabulala kakhulu. Kodwa lapho mina ngikhona hayi lo mkhuhlane ungcono kakhulu endaweni yaseBotswana ngokuthi siyakwanisa ukusebenza sibili. Kodwa uvunyelwe ukuthi ugqoke imask.
Labo ngabanye abalaleli be-Studio 7 abathumeze imilayezelo yabo ku-WhatsApp kunombolo ethi 0012024650318. Lawe ulakho ukutsho umbono wakho ngokubona kusenzakala emangweni wakini kunombolo yinye. Uhlelo Woza Friday kuliviki silomculi wengoma zokholo uVusa Mangena odume ngokuthi nguV Music ecula ekobulawayo. Asizweni ixoxa lo Ezra Chisa Sanda we Studio 7.
Busa mangena ule phimbo elihlabusayo elikhwabithwa ngabantu abaningi. Udume kakhulu ecula emabandleni ezokholo, nguye esidumisa laye kule viki.
Iqembu lami ibizwa lona lefuthe TV Music. Induvi yangizikhethelanga ibizwe ngaliphiwa ngama-fans ami ebebengibiza ngalo nxa behlangana lami ongiperforma live on stage. Bengihlabela kakhulu enkonzweni. Ngathanda ukuhlabelela abantu bathanda umculo wami, ngaqala ukuhlabela emichadweni nakumanye ama-events engangivizwa khona. Kwele nto eyenza ngakhetha umculo we-gospel, yindlu vele engizalelwe kuyo, indlu yamaKristu, bowangezelela ngokuthi-ke mina vele ngingumKristu ozelwe kutsha.
Abaculi abaningi bawontuzethu nqaba lesiphiwe esikhulu kwezomculo. UV ngomunye wabo osacathulayo kodwa ucula ezingeni eliphezulu.
Well, UV Music qale ngo-2018 ukungena kwezomculo we-gospel. Ngaqala ke urekhoda isingili yami okwakuthiwa Nkosi Bambi Sandla Sami, engayibhala ke ngemva kokudlula ezimweni ezinzima ezangenza nga ngena emadolweni ngihlala ngikhala ngisithi Nkosi Bambi Sandla Sami. So yiyo yaba isingili yami yokuqala.
kufanele uvi ukuthi acule ingoma ngalo mkhuhlane we-COVID-19 osuqeda abantu njalo uledlade lakhe alikhuphayo elimnandi okwamagama.
Avame iwani ethi Nkosi ibambe isandla sami engayirelease ngo-2018 elezingoma ezingu-8 lama-single angu-3 Undlela featuring Qeqeshi Mtambo, Losabela engimenze ngo-2020, Losilwele futhi engimenze ngo-October eyingoma ke eye-corona here the last project yami.
Uvi uyatholakala enkundleni zokuxhumana lokuzilibazisa ezebulenjini ezinjengabo Facebook, Twitter, Instagram. Lezi ngegama lakhe elithi Vusa Mangena.
Yingatha amandla mayaphela.
Kusela ilizwi kubalalelisa singakavali uhlelo.
Ngiyabonga kakhulu ukusisapota lokuphakamisa ke dinama artist kakhulu esisaqala ukungayisini vele akula lapho esingaya khona. Cela abalaleli bekwanisa ukuthi bethenga imusic yethu kuma online stores bekwazi ukuthenga ama CDs besichase kakhulu siyaludinga kusizo lwabo.
Baba wa Diyaludinga lwakho.
Bezi libasana kuhlelo Woza Fridays lomculo obulawayo kondongazwela noVusa Mangena othuma ukuthi nguV Music yena ucula ingoma zokholo ngobunono obukhulu. Libe lempela sonto elichukela igama namu eza Jesus Bar.
Trust in you, dear Lord, you are my strength, oh Lord, you're the pillar of my life, you are the master of my destiny, I trust in you.
Ngehlukane ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela uhulumende namhla uqhalise ngamaviki amabili isikhathi sokuvalwa kwelizwe emzameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Kuhlelo Woza Friday kuliviki sizwe umculi wengoma zokholo uVusa Mangena odume ngokuthi ngu-V Music. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi osithandekile Mhlanga ngikhona pha Washington DC ngisithi libe lempela sonto enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.